Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zilugandaba. Ola mgela imsakazweni we Studio 7 ngomvulo mshazi kufuma Mabasa 2022 ngufris gande. Endabe mzetu la mshanje.
O huko njibuti minasenje na sanga nabako FMTJ wezi nisibaba. Esha tela kona u mama ozele ngo 1983 uji selo nina babu nawa ngumpukazo basi tebe vule ngumpukazo uji selo nina venelisa ngubuti atole ipese
Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zokuzalwa phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezidabeni zinde okokuthi abanye besabela ukuthi abasoze bathole uncedo.
Kanti ngilokutshela ukuthi ngikukhumbuze kanti ungakhohlwa ukuthi vele isithi liyana yayingeyezanu PF so akulanto eguqukileyo.
Kambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba secholocho sibuyele kubandla lezanu PF kukhetho olwedluleyo?
Irasiya layo iphiye izise ukuthi vele sikumela chayo so noma ekhulume sasikhulume njani akunamuntu ofuna ukulalela.
Amasotsha akwele Russia asesuke kwele Ukraine. Kambe ibutho leRussia ebelisesatshwa umhlaba wonke jikelele linqotshiwe na ngele Ukraine?
IRussia layo ibuye izitshele ukuthi vele sikumela chayo so noma ekhulume sasikhulume njani akunamuntu ofuna ukulalela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zokuzalwa phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde okokuthi abanye besabela ukuthi bazaswela uncedo. Ugatsha lukamsitheli luthi lolu hlelo luzaphela ngumpandula. Ngolwesihlanu indwendwe ebezikhona kundawana zelizwe ezithiyeneyo bezizinde kakhulu. Sicoxe losicubungula izombusazwe uMnumzana Decent Bajila ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi ngesikhathi sokumometheka kwe-coronavirus ihofisi lika-registrar general alenelisanga ukuthi liqhubeke linikeze abantu izithupha nama-birth certificate. Lokhu kudale ukuthi kube le namba yabantu abaningi kakhulu, abanye badinga izithupha okokuqala, abanye balahlekelwa izithupha ngezizathu ezithile. Abantu sebebaningi kakhulu kusukusela kwaqala ukumemetheka i-COVID-19 ngo-March ka-2020 kuzofika namhlanje. Indlela iofisi lele belisebenza ngayo belingasebenzi kuhle, ngokunjalo inamba yabantu abadinga ukuthi babe nezithupha khathesi iningi kakhulu.
Inani labantu lona lele liyatshengisa ukubana ngabantu abayehlulekile ukubhalisela ukuvota ngokungabi lezithupha na?
Ye, iningi labantu abenelisanga ukuthi bebhalisele ukuvota ngenxa yokuthi abanazo izithupha. Lakhathesi sikhuluma kungenzi abanye bazakwehluleka futhi ukubhalisela ukuvota lanxa kuzavulwa mhlaka 11 April sebevota njalo. Bazakwehluleka futhi abanye ukubhalisela ukuvota ngoba laba abathathisa izithupha bazabe bengakafiki kwezinye izigaba. Nxa abevota registration sebefika. Inamba yabantu leyi edinga izithupha kathesi iveza sobala khonokho esasikutsho ukuthi iningi labantu abengenelisiyo ukubhalisa ukuvota ligalwa yikuthi abalazithupha ngenxa yezizathu ezijiyeneyo.
Bakhona abanye njalo okuthiwa khona abalazo incwadi ezingenza ukuthi bathole izithupha ngenxa yombhuqazo wegugurawundi. Baningi okunganani abanjalo?
Abantu bakhona awungeke ubathi ukuthi inani lakhona liyaphunguka. Inani lakhona lala lisanda imihla yonke lanxa umbhuqazwe wawukhona waphela khonapho ngama-mid-1980s. Okukhona yikuthi mina sengike ngahlangana nakho eFlamthi kwesinye isigaba esaphela khona umama ozele ngo-1983 uyise lonina babulawa ngumbhuqazwe bathi sebebulewe ngumbhuqazwe uyise lonina kenelisanga ukuthi athole i-birth certificate kenelisanga ukuthi isithupha. Wafunda wagcina ku-grade 7 kwehlula ukuthi adlulele phambili ngenxa yalokho. Yena ngaleso sikhathi ngifika mina ekhaya lakhe ubesela abantwana abathathu, okutho ukuthi labo laba abantwana bakhe bobathathu angeke babe lesithupha, angeke babe le-birth certificate ngoba unina engelakho lokho. Lokhu kuveza sobala ukuthi inani labantu abangenelisiwe ukuthi bathole izithupha ngenxa yokuthi isipho lombhuqazo yegugura unda liwalungisezi liyala lusanda imihla ngamalanga ngoba labo bantu bayakhula labo bayazala baba nabanye abantwana.
Manje nxa ukhangele inani labantu elikhanya lilikhulu abantu ababhalisela ukuthi bathole izithupha, kuyatshengisa na ukuthi sizabona inani lababhalisela ukuvota likhuphuka?
Kungenzeka ukuthi abazabhalisela ukuvota inani labo likhuphuke, ikakhulu nxa kungaba khona ukuthi abezethi baphinde futhi baphenduke, ngoba kathesi sikhuluma ngokuthi abezithupha bayabhoda lapha emalokithini laseziqintini emakhaya, bazabe bebhoda kusukisela mhlaka 1 April kusiya mhlaka 31 August, kodwa abezethi bona bazabhoda kusukisela mhlaka 11 April kusiya mhlaka 30 April. Lokhu kutsho ukuthi kulezinye izindawo phakathi kuka May le June le July le August abezithupha abazafika khona abezethi sebedlule. Lokhu kuza kwenqabela abanye abafisa ukuthi bebhalise ukuvota ngemva kokuthola izithupha bengasalitholi ithuba lelo, alubana izethi ibingahamba ndawonye nabezithupha kwenziwe lokho okuthiwa ngaba one step center, okokuthi uyafika ukuthatha isithupha sakho lapha uqede lapho uye kwenye itafula elilandelayo ubhalisele ukuvota. Ke singabona inani elikhulu kakhulu labantu ade bezabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
Umnumzana Decent Bajila ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Agambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba seCholocho sibuyele kubandla leZanu PF kukhetho olwedluleyo? Unkosazana Musa Ncube webandla leZanu PF wathola amavoti azinkulungwane ezine 4758. Kuthi umnumzana Thompson Nganunu webandla leCitizens Coalition for Change wathola amavoti afika phose inkulungwane ezintathu 2878. Siqoqele ocubungula ezombusazwe umnumzana Moses Nhlanhla Ncube, saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle uyini okwenzakalayo.
Ye, ukhetho lolu olwenzakeleyo ngilubona lusiba lukhiphe impumela ethusayo, ikakhulu nxa sikhangela emathebeleleni iZanu isenza ama inroads amakhulu okudinga ukuthi amabandla aphikisayo kumele ake ahlale phansi akucubungule. Of course kuma by elections vele yona ijayele ukuthi yenze kahle iZanu, nxa ngingadobha nje ibhinga indlela itrend yakhona ukuba yi neck to neck competition khona kuyana, hayi kuyinto ethusayo kakhulu leya, kuyinto ethusayo. Kodwa bese sibonga abantu bebhinga ukuthi loba kade bethengwa ngani, bethengwa amabhasikili langani, kodwa bavote batshengisa ukuthi khona iZanu ayibaphathi kahle. Siyabonga.
Kodwa siyabona ukubana isigaba esifana lebhinga lapho kade ibandla leZanu PF linqotshwa kakhulu, liphose isigaba lesi siphose sathathwa sibili iZanu PF lanxa inqotshiwe ngamavoti amalutshwana, kungakutshengisani lokho?
Ye, lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu sebelalokhu sebelentolo ngokuvota bevotela i-opposition ngendlela bebesenza ngayo. Sebeze ngoba into le isithethe isikhathi eside, sebecina bengathi kabasaboni ububi bezanu, kusho ukuthi ngathi abasabuboni-ke ngendlela. Lokhu kuyatshengisa ukuthi u-2023 uza kuba yingozi kakhulu, ngoba siyazi ukuthi iZanu empumalanga kwelizwe vele lithi linanxa i-opposition ithole nxa i-1000 yoni bele 35,000. So ke nxa ngapha isiza kusiba ngutshiki lobhanqa kutshengisa ukuthi akusamanga kahle kwabaphikisayo. Kuzamele ukuthi ngabe kuyavuma ngendlela thini yabe Freedom Alliance esihleli sisitsho ngayo ukuthi kumele sihlaleni phansi sikulungise sibone ukuthi sivota njani.
Khona eCholocho esibona ibandla leZanu PF linqobile, kungakutshengisani ukuthi abantu beCholocho bona beyingabanye abahlaselwa ngumbhuqazwe wegugurawundi? Kodwa siyababona nanku bayavota bevotela ibandla lonalelo elegugurawundi, uthini wena lo?
ECholocho ke ngibona impawu engathi zimbaxa mbili. kufakwe umuntu wesimame engathi khona ngumuntu ongumama kumbe umuntu wesifazane. Abantu besifazane indlela bebebalutshwana ngayo ibivele ingamanga kahle. So kufakwe yena bebefakwe bebalutshwana abawinileyo ababebalutshwana. So nxa kuwine yena kwabanye ikakhulu abamela ezabo mama ukuthi balinganiswe labesilisa. Kuba ngathi kule ndlela esingathi kube positive ngayo. Okwesibili bavotele umntwana owetsholotsho loba kuyikuthi ube kuzanga. Soke khona kuyana ke kuyasitshengisa ke futhi ukuthi itsholotsho ibile yinye ilokhu zeni candidate lomkanjo kakhulu ubaba uNganuni Sibanda. Kuyatshengisa futhi ukuthi abantu abasakukhangeli ukuthi umuntu abamvotela umbane baphonga uvota nje. Kusho ukuthi kuphonga uvotwa njalo anti abona ukuthi izanu kuyabe kwenziwe ivote buying kuhanjwa kuphiwa abantu khonaphana izinto kube lokuthi umuntu lo-ke ngumuntu owesimame. So-ke kuyasitshengisa ukuthi umsebenzi okusamele wenziwe umnengi.
Alo-ke ngumnumzana Moses Nhlanhla Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla lezanu PF ehlala eTsholotsho.
Kanti ngingakutshela ukuthi ngikukhumbuze kanti ungakhohlwa ukuthi vele isithi leyana yayingeyezanu PF. So akulanto eguqukileyo. Izanu iTsholotsho isekela izanu PF yiwo kugcwalisekileyo ukuthi iTsholotsho ilokhu isezandleni zezanu PF ngemva kokuthi uMP wayekhona wedlula ama-by-elections akhona sokungenile njalo MP abantu beTsholotsho sebevotele uMP wezanu PF. Izanu PF iTsholotsho isekela izanu PF.
Ye kodwa sizwa abanye bekhala ngokuthi ibandla lezanu PF lasebenzisa imali lokudla lokunye okunjalo ukuthi lithole leso sikhundla. Kungakho liqiniso yini lokho?
Akuswelakali lokho Gandhi. Emumeni wonke abantu thina eAfrika akula muntu odliwayo. Umuntu wonke odliwayo uridile imali eAmerika lakho. UTrump wathi kadliwanga. So kungaba into enhle kambela leyo Gandhi. Okukhona ukuthi azikuqatha ngomunwe. Awumunwe mncane kakhulu ukuthi umuntu eqatha ngemva komunwe. Akula muntu wayevalelwe. Bonke abantu babezigangasela. UTrump wahamba khona ngale wayagangasa kula muntu wampambanisayo. Umhlangano yabo wayenza lezenzela imihlangano ezathi sezenzela imihlangano. Akula muntu owathisayo okanye akula muntu owathini. Akula msindo waripotwa laphana wavotwa kuhle ibi nezinye impumelo esiphumile akuzange kube lo msindo. So lobo omunye sokuvela ukuthi labana bayenza so banika abantu ukuthi banika lokwana nje hayi kuqala kwabantwana kanti.
Kodwa ngokubona kwakho wena isigaba sonke esemathebhelelendi singavotela na ibandla lezanu PF ikakhulu nxa sikhangela imbali yebandla lezanu PF esigabeni semandebeleni ngesikhathi sombhuqazo wegugu rawundi.
Uyabona kanti abantu bezimbabwe bengake bekhohliswe yilaba abantu abalandela la amakhiwa la asikhohlisayo ayiwazondiwe ngokunye. Kambe wona amakhiwa ngaleso sikhathi ayesenzani nxa ekhuluma ngokuthi bekhuluma ngaleso ngokubhuqazwe lani lani ngaleso sikhathi babekhathise umgabe inqola yamabhiza namhla sebekhuluma ngokuthi abantu bafuna ukusithwa mbanisele indlela ngoba ungakhangela kathi kungaphuma umuntu oyedwa human rights ngesikhathi embhuqazwe babengaphi babengaphi sokuphuzile bakulokuza ngenxa yokuthi izinto zazi-right umhlaba wawuphiwo ngenxa yokuthi ishuko kuphela gandi olukhona lapha yikuthathela laba abantu umhlabathi okwayenziwa nguhulumende wezimbabwe okwayenziwa ibandla lezanu PF ukuthatha umhlabathi liwuse ebantwini. Unkomo wathi gandi unkomo wathi zinula umhlabathi abantwana bemhlabathi babevele umhlabathi. Umhlabathi lethu esiwuthethe kwabuhlungu ngakhonokho. Befuna ukuthi bazicolonize futhi nge-back door. Hayi bo, asoze sikuvume khonokho.
Umnumzana Believe Gawule, lilunga lebandla lezanu PF ehlala eTsholotsho. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Jalo zempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamathumi amane lane 44 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Njalo akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. lolu gatsha lubika njalo ukuba kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 62,099 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kambe lingaba seliphela na igciwane le-coronavirus elizweni? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uDokotela Solwayo Ngwenya. Unguye osaphethe isikhundla somholi wesibhedlela sempilo koBulawayo.
Hayi, kathesi ungabona ingani inani liphansi. Umkhakha lo yikho owenzayo ukuthi ungani uyazivala ukuthi abantu bengawuboni. Kanti sebesithi khona umkhakha uphansi. Yikho asikwayisa ukuthi abantu beqhubekele phambili. Begqoka ama-face mask nakhonokho ukuthi bengaye ezinye eminyeni kuze kucace kuhle ukuthi hayi i-coronavirus sihambile okwakathesi hayi mbona i-coronavirus ayikahambi.
Kodwa nxa sikhangele okube kusenzakala kulakho yini ukuthi sibone kuqhamuka omnye njalo umkhakha we-coronavirus olobukhali?
Ye, lokho kukhanya le into ibuya njalo ingani iyathula. Abantu bese behlangana njalo bekethisa izinto lezo eziyabe zikhulunywa ukuthi zivikele i-coronavirus. Ibe isimemetheka-ke kakhulu, ingamemetheka kakhulu lapha-ke esiqalisa ukubulala khona abantu.
Siyabona ukubana sebebanenganyana abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Ngokubona kwakho inani eselihlatshiwe lingayenza yini ukuthi kungamemetheki kakhulu leli gciwane?
Lokho kunzima ngoba leli gciwane likhanya liyamemetheka kuphela ngokuthi liyatshintsha isimo salo. Liyatshintsha, alifanani isikhathi sonke libuya selilitsha. Yikho lanxa abantu bebehlatshiwe akulashiwo ukuthi igciwane alisuke likahlaseli ngoba liyabe selitshintshile, thine silaziwe kahle libuya ngezinye indlela.
Manje nxa sikhangele ukuthi lona vele igciwane leli laqala njani, kukhanya kulokhu kungaguqukanga lokhu esekuzwayo ukuthi kuthiwa kwakudliwa izinanakazana khonale eChina belokhu bezidla. Akusoze na kubangela ukuthi kuqhamuke njalo omunye umkhakha we-coronavirus?
Mina ngakutsho ukuthi singakhulumi ukuthi kumbe kwavele eChina kumbe kwavela nga. Sokusiya umnyaka esithathu owesithathu, kodwa lokho kungazakali ukuthi igciwane leli lavele langathi. Le-WHO ayikwazi ukuthi igciwane lavele langathi. Yikho asikwazi njengabantu liyavuka ukuthi livuka livela ngathi, libona kuphela sekungumlilo abantu sebesifa.
Lo-ke nguDokotela Solwayo Ngwenya, onguye osaphethe isikhundla somholi wesibhedlela sempilo koBulawayo. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo esiyavakatshela eleMozambique okwamalanga amathathu. UMnangagwa ukhangelelwe ukusayina izivumelwano zokusebenzelana leMozambique ezimbalwa nosowabo uMnumzana Philippe Nyusi. Iphephandaba le-Newsday libika ukuba ukungavumelani kwabamaka amaphepha omhloliso lenhlanganiso ye-ZIMSEC sokubangele ukuthi impumela yemhloliso ye-ordinary le-A-level ingethulwa ngesikhathi. Impumela le yayimele yethulwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Ku-Studio 7 livuka njani basakazi abahle nabalaleli abahle? Ye, lami lokhu ezama ukungena kungeleka nzima, kodwa hhayi ngiyazi ukuthi ngigcina ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo-Jonathan, abadla izimali labanjengabo-Gawule kuthiwa bayakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo akumelanga sibagxeke, uyamangala ukuthi waye sibagxeke. Wena mfowethu uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungaqapheka kahle kale thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona ku studio 7 iko lapho bona khona ukuthi iko ubonisa ukuthi vele asibambananga sikhulume ngazwizini iko kuza yenza ukuthi isitha lesesikhulu ukuthi ezabe iphefu sihlale sisemakhandeni ngoba isitedu ukuthi silo lesida sinosiqala sina sibhizi sinosonto uyabo ugawule kumele simgxike ngoba ngumuntu okukhulumela izalo izalo yobulala ilizwe engithemba ukuthi wena mfoto okhuluma kanje ukuthi ugawule kaxeko ungaphandle kwelizwe usuke ungakuboni wena ukuthi uyesebenza e-South Africa kuyinto embi akusolungelela ukuthi uyesebenza e-South Africa akusonto enhle ukuthi wena usebenze phandle kwelizwe uthile izwe lakho inxa yabantu abafana labo gawula abagquguzela izalo ivusa isiya phambili kodwa ngabe bonke labantu abajaya bagawula sonke isizwe sabandebele sibambana sikhetha into eyi-one izalo seyisusa phansi kwethu izalo uvele iyacitsha ipelitini yayo ithi mphawule khona bo ukuthi abantu basesindebele asitshe sizalo ukubambana siyekele ukugxeka izinto kuthiwa ye abasempumalanga ye kwathi akwacibo abantu asibafuni asibambaneni sibhekele into engabi namandla okuthi isuse izalo ngoba iproblem enkulu lapha yizalo bafowethu asisuseli izalo silungiseli ilizwe lakhithi liye phambili sizasusa izalo sizaqala ke ukubheka mhlawumbe mbelizwe sethethe i-triple C siyobheka ukuthi i-triple C abantu abafakayo ezigabeni zethu ema-police station ezibhedlela zethu ngabantu abanjani ngoba into sifunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenze esindebeleni asifuni ukuthi kuzosuswa abantu eHarare le bazosebenza ngapha esindebeleni njalo kungayisho ukuthi ngoba siyabazonda kodwa obuyele ubuye kahle endaweni leyo okiyo into yamboyo khonapho bafowethu
mbingelele u-studio 7 kubasakazi naba laleli bonke jikelele sanibonani bantu bakithi ninjani kona ngapho ebulamthi kwamadlambuzi kubingelela kufiselane sekhole sizwe sikamthakazi ngizathanda ukuphawula kakhulu irali yokukhankasela ukhetho ebuyenziwe yizano p f ngomgqibelo umgqibelo ngethofu yafebra engiyibone laphaya kuyangethusa into engiyifisa ngayo ukuthi uma ngibheke the way i-turn out abantu ade beyephume ngakhona bengichasa ukhetho umhlangano wokukhankasela ukhetho noma indlela yokugqugquzela ukukhankasela ukhetho lwama-elections ngananzelela ukuthi yonke into ingesishona yezangesishona ngoba bekhona leharali ngabheka ukuthi i-ZANU PF uma lishona sayithanda njalo sayisekela okuchaza ukuthi bayabhenefitha labona abantu ngokuba khona kwe-ZANU PF eZimbabwe bayasincedisa ukukhala kodwa bona bayabhenefitha manje bese ngilalela ngisizwa abantu bakithi abaxhasa o-CCC nabo izaphu bona laba ukuthi bathi khona bona bafuna ukuthi bathathe izimbabwe izimbabwe ngeke bayithathe bayibuse under izana ngoba izana iyasapota ngamashona o-NDC basapota kithi ngapha komthakazi bebe besisebenzisa ngokuthi bona bafuna ukuthi bona bona babuse bazotshintsha izinto bekube besazi ukuthi bona ngeke babuse ngoba amashona ayisapota izana nemani ekubonisa ukuthi uhlupho lelizaqhubeka loko linjalo lungasuki ngokuba izalo ngeliphume laphana ngoba amashona ayabhenefitha yikho beyisapota kungabheka ziwe abaphume ngakhona ungathi akunankinga yamatitsha angahodiswayo ungathi akunankinga yemigwaqo engekho efileyo ungathi akunankinga yamanzi afana nakobulawayo ungathi akunankinga yemali nje yamabhenki ingathi into ziraithi ngibona ngathi sikubona ngapha kithi komthakazi ngale kubo kuraithi so ngiyasapota kakhulu inkulumo kamqondisi ukuthi khona asilweleni ukuthi ivotele i-MRP izafaka amakhansela akomthakazi kobulawayo eplumtree itsholotho ikabazwe Bedbridge abantu abazokumela uthakazi yize loba bazoba benzi bancitsha ngokubana kuyabe kusesezimbabwe but bazolwela ukuthi no iqembu leli lakomthakazi ibe phezulu liyaziwe ngumhlaba ngiyabonga
Salibonani makiwa salibonani kakhulu nivuka njani basakazi be-studio 7 ukuthula makubekile sibezinhlangano uNkulunkulu ngokanani kulo ebusweni kalamhlanje sithi umusa nothando namandla kaNkulunkulu akulekini. Hayi siyabonga, nami ngiyabonga ngizithilela. Angikhulumile utholuli mina ngihlangana nje ukuthi nani ukuthi lesinedise lapho lokuthola izihlobo zethu sesizithola lula lapha kimi basakazi bestudio 7 sesizithola lula. Nabanye kade bengasazi ukuthi siyaphila, lathi kade singabazi ukuthi bayaphila, kodwa sizwe sesixhumana ngani lapha emsakazweni wenu lapha. Siyabonga. Ukhulumayo ngufamona lapha badala. Hayi, injabulo lapha kuyafiwa la emhlabeni kumnandi la. Ngiyabingelela bonke bakithi engibaziyo, qala khona le kuthe mina kangikhulumile uthololi. Ngibingelela nje ihlobo ezinhleni ezimbapheli abangaziyo ngithetsha ipiyo jabulani ngwenya lapha. Good morning mntakababa, siyabonga. Amen.
Leyo-ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amasosha akwele Russia asesuke kundawo eziningi zakwele Ukraine lapho abasebethumbe khona. Lokhu kulandela inyanga yonke hele Russia liphosela amabhomba alobukhali emadolobheni awe-Ukraine achiye indawo eziningi sezibhidlikile labantu abaningi befile. Umbuzo osukhona ngothi ilizwe le-Russia elilebutho elikhulu elihlome ngezikhali ezisabekayo lingaba selinqotshiwe na ngele-Ukraine, ilizwe elincinyane? Ukuhlaziya lolu daba sicocela ocubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yikho khonapho kusuka kuhluphe khona la athi wathi ngama-super powers. Kuyafanana-ke isiqhathaniso leso ngasiqhathanisa lemazweni ama-opportunities okukhulumisana nogadashi wayekhona, kodwa kuzange kube kube khona owadingayo ukuthi ukhulunyiswane, ngoba i-America yayizelitshele ukuthi kumele ugadashi aphume embusweni. I-Russia layo ibuye izitshele ukuthi uzelensi kumele achaye. So noma ekhulume kasikhulumisane, akula muntu ofuna ukulalela. So khona lokho ingqondo ethiwa yi-bullying yamanye amazwe kuzibona wona uyingqwele, kumele ukuthi uphitshe ukuthi uchaya umchaya kwachaye kuphela ngenxa besika sikhulumeni ungafuni ukuyokhuluma. Yikho kuqebo ehlupho khona ekuthi mina idiplomasi isuka ijikele eceleni, abanye bezitshela ukuthi bona balamandla bazayenza lokhu, bese besiba surprised-ke sebefika kuground sebethola ukuthi akukho lula njengokucabanga kwabo.
Kodwa wena nxa ukhangele elemelika ikakhulu umongameli Joe Biden, ndima bani ayengayidlala ukuthi amise le impi?
Okokuqala, umongameli Joe Biden ngomunye oqathangelwa ukuthi nguye obangela impi ecatshile, ngoba ekwenziwe yi-NATO ukuthi ba-expande baqhelise imingcele yabo beyond abakuvumelene ngesikhathi sasebewoso i-NATO le-Warsaw Pact. Yikho xa kudale umsindo okufana lokuthi yona i-America, iMelika kathesi izwa ubuhlungu nge-Venezuela, izwa ubuhlungu nge-Argentina, izwa ubuhlungu nge-Cuba, amazwe angcelelane layo kodwa ene-influencer i-Russia. So yona i-America layo ibisibhizi ngale isondele duze kakhulu kwe-Russia isizingena kwe-Ukraine. Yikho kuqalisela khona umsindo okudelelana. Singakhohlwa ukuthi i-America yazonda kwaluwa kakhulu kwaba nomsindo omkhulu ngo-1961 e-Cuba, e-Cuba missile crisis. I-Russia ihambe yafaka izikhali zayo-Cuba, kodwa yona i-America isihamba isiyasebenzela lo-Zelensky. I-Russia ithi yona ubebesenza izikhali, asikakwasikezwa ukuthi kuliqiniso okunganani khonokho ukuthi bebesenza izikhali ezisebenza ezempilo ezebiology ezisetshenziswa khona ngale. So nxa kukuthi kuliqiniso, i-America layo ibiganga e-Russia. So kumele kahlekahle amazwe lawo afunde ukuhlonipha izivumelwano nemingcele nokuhlonipha into ethiwa yi-sovereignty yelinye ilizwe. Ungaze wathi wena ngoba ulamandla suzamele ukuthi wena uhambe uyenze uyenze umathanda. So umongameli Joe Biden into angayenza yikuthi ayibhekhe down abdaimate asikhulumisane Zelensky, yehlise umoya ahambe nini sehlangane Israeli, ngoba lokho phakathi Israeli mutual venue kumbe eturkey, ngoba iturkey lokhu kuyakhulumisana noPutin. Bese kucazululwa ukuthi i-Russia layo izwayo bezwe ukuthi i-Russia yona ihlutshwa kuyini, njalo i-America layo ihloniphe lokho i-Russia ekhala ngakho.
Umnumzana Angliston Sibanda ngosicubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zama-birth certificate phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde kakhulu. Ngambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba sitsholutho sibuyele kubandla leZANU-PF kukhetho olwedluleyo? Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-past 7 ntambama. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu lingaya ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.